ye okukhona ngathesi ukuthi asikatholi impendulo evela kuhulumende etshengisa ukuthi ngaseqoqeni angasibizela khona ukuthi sizokhuluma ngakho mhlawumbe amakhanda ngakho. Uhulumende ubethena kuvike ezimbili ezedluleyo basaxoxisana kulaba abakhangele ngezomnotho ukuthi zingakutholakalani ngasempotlakodleni.
Yesesike sabona emaphephandabeni lapha kuthiwa khona kukhanya ukungabambani kwenhlanganiso zezisebenzi zikahulumende kungalakho kubangela ukuthi kungahambi kahle kudaba loholo lapha. Uthini wena?
Okukhona ukuthi yebo kungabe kukhona kade kungani asizwanani kodwa okwanjengokwalamhlanje sihlangene indlela yangathi iyahlahluleka iyathutsha ukuthi sibone ukuthi abangayamela ngobani. Saqambulana-ke ukuthi-ke izisebenzi zikahulumende qho lezo ezithi thina zingaphansi kwalokho sithi i-rest of civil service azikhuphe awazo amaqula amane kube sekusithi izisebenzi zikahulumende ezingaphansi kogatsha lwezemfundo lazo zikhuphe amaqula amahlanu azawuthi ahlangane kusesiba ngabantu abayisishiyagalolunye abazahlangana labanye abavela kuhulumende njalo abayisishiyagalolunye ukuze kuphume inkundla ye-National Joint Negotiating Council eyiyo ezaxoxisana ngalokho. Yikho ebesizama ukusombulula namhlanje, hhayi indlela yakhona ikhanya ibalulekile. So kusenze ukuthi nje amalanga amabili alandelayo sibese sihlanganisa amaqula ethu simbhalele uhulumende simtshele ukuthi abayibo abazabe besikhonyela ngobani.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngobani kade lihlangana labo?
Engikushoyo ukuthi bekuhlangele ama-union wonke aku-civil service. Thina-ke abamele ezemfundo bekuhlangene-ke labo abamele ababalisi abogatsha lwe-high education ikholazi kube sokusithi kubuye njalo abamele izimta kubuye abamele njalo i-PTUZ le-tools yibo abathe bahlanganisa amakhanda ukuthi babone ukuthi kungaphuma lani.